ngoba uma khona lobu sukhona kungancedisa ekutheni ezizinto bese ziphuma lapha ekulenzini lapha okunye kwakhona kuphuma kobo-WhatsApp lapha kuphuma yonke into abantu ngezindlela sokungani kunika abantu indlela yokuthi babone ukuthi abantu bengaqhubeka phambili besenza umsebenzi nalowo njengalo owenziwa ngabanye okungani kawumuhle ikakhulu into zokulutha zenezi ngoba into ekhonakithi eliqiniso lokuthi hawu abantu phela ama-demonstrations bakithi khonokho esikutshoyo ukuthi akumelanga kube yinto ediliza futhi impahla yabanye ukudilizela abanye abantu abazisebenzeleyo labo bephinde bedilikele ikakhulu njengoba ngikhuluma nje kunje nje abanye abantu bathi belutha ngale kuma-shops kuma-western suburbs bebuthi bengene ezitori bephakamisa izinto abazifunayo bethatha izinto la ma-video clips lana abanye bethatha abanye bekhuluma besithi ha uthwale kukwanisayo uthwale kukwanisayo lanilani abantu baza kwenza phela ngangwasaloku zakho lo kuyayibenzakala kwezindawo futhi behambele kube kopi into enjengayinaleli imemetheka ilizwe lonke kwenzakale
khonokoyekodwakeani
yindlela yokuqeda futhi khonoko
nje nxa sesikhangela kodwa babagawule phela ukukhululeka kwabantu kukhonapho phela ku-intanethi kukhonapho emsakazweni le maphephandabeni nxa ukuthi ungasekho konke khonokho phela sokungani uhulumende lo ngoncindezelo phela
ye kodwa kithi okunye kwakhona kumele sikukhangele lapho ukuthi sivikele njalo uhulumende njalo kumele evikele abantu bakhe ngezinto ezinjengazelezi ezenzakalayo uhulumende evikele abantu bakhe ukuvikela abanye labanye abanye baphomukela njengobuzili ngento ezinjengazelezi ezenzakalayo kodwa-ke esingakutsho ukuthi yeyi ilungelo labo abantu kuthathela abantu ilungelo labo kodwa kwezinye indlela uhulumende ukukhangelile layo wabona kungancedisa ekutheni phakathi komumona lo esikhona onzima lo esiphakathi kwawo kuke kume lokhu kubonakale-ke ngale kwakho
ye kodwa abanye bakhuluma bathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kazange akwenze konke lokhu kodwa sokusenziwa nguhulumende kamnangagwa
konke khona kwabakhuluma ngako kwabonakala ngesikhathi sikamgabe njalo into yonke lesikhathi sayo ngesikhathi sikamgabe izinto zazinjalo kukhanya kathesi umumo wakathesi lawo umumo izinto lokhu ziguquka siya phambili.